sibone ukuthi kungcono siqoqane nje sikhulume sihlale phansi njengabafundi sibone ukuthi singenza njani ukuthi sibe involved when it comes to the decisions of this country. So lo umhlelo esiwenza nje njengabafundi ukuthi sinqongophelane ukuthi nathi sibhalise ukuvota sibekwazi ukuthi nathi siyavota because ekuvoteni yilapho esikwazi khona ukuthi zonke izinto ezifuna esizifisa ukuthi njalo ziyenzeka empilweni zethu, esizifisa ukuthi njalo ziyenzeka ekusaseni bethu, esizifisa ukuthi njalo kuyayenzeka esikolo lapho esifunda khona emfundweni yethu, siyakwanisa nje ukukwaniseka only nxa sesivotile because ekuvoteni yikho lapho esifaka khona abantu abasimelelayo, kungaba ngumongameli, kungaba ngu-member of parliament, kungaba ngu-councillor, kungaba ngu-minister nje or education. Laba bantu sibafaka nje through thina bevoti. So nxa abafundi benikela ukuvota bona futhi yibo abakhokheli ke abelizwe leli kusasa. Yeni kutsho ukuthi nje asila kusasa njengelizwe, asila kusasa nje njengabancane. So futhi no isikhathi eside nje abadala sebengani bayasekelela, sebengani abasihlanganisi, abasikhuthazela ukuthi that sibe part of the initiative of deciding what needs to be done in our country. Yeso ukuthi no mani siqoqane thina sisodwa njengabafundi abancane si-identify okulemithi elizweni lethu. So esikwenzayo nje sihamba province by province, town by town, city by city, siqoqana nje sikhuthazele abafundi thi labo beregister ukuvota, betholakala labo bevota, bevotela umuntu okwazi uzamelela ama-interest awo, bevotela umuntu abakwazi labo ukuthi kusasa xa sikhuma ngento zemfundo, xa sikhuluma nge-education in Zimbabwe, xa sikhuluma nge-quality of education in Zimbabwe, sikhuluma ngomuntu esabe simvotele, sikhuluma ngomuntu esabe lathi simthemba ukuthi uzadeliver. So what we are doing, we are just reclaiming our spaces, the young people.
Lithi njalo kulo kuzaba lokosiwayo lizawo sinyama mahala kudliwe kujatshulwe lapho umuntu ethe wabuya labantu wabhalisa. Konke lokho kuza kwenzakalela ngaphi kahle kahle koBulawayo khonapho, kanti njalo ababhalisayo kumele baye ngaphi?
Esikwenzayo from 6 to 10 i-program le is specifically meant for abafundi abakoBulawayo. This is just the start. But asithi thina nxasifake i-deadline sithabathi kumele beqine lapho kuvalisa ke ukuthi labo be-chanca lo umongameli abamfunayo. So sithi thina is just a start program ekulonta nje. So why sithi abathi nxa bengabhalisa ukuvota sizahamba ukuthi nathi siyedabula siyeyotha inyama. Ngakwazi bathi i-generation yethu le babathi ngama-2K bathanda into nje ezijabulisa umoya yabo, ezijabulisa inyama yabo, ezijabulisa nje i-appetite yabo. So sithi thina ukuthi size sibamotivate, siba-attract, sithi no lina ningabhalisa ukuvota then sahamba okuyenzani, okuyawotha inyama nje, sikhulume nje, si-socialize, siyazani njengabantu abakhulayo. But thina sithi uhlelo lolu luhleleke kahle and it's happening ne-Friday khonapho koBulawayo kotizibathuqa sizathola thina abantu from different institutions ezikoleni lapho abafundela khona, sibahambisa-ke lapho e-Zimbabwe Electoral Commission offices